sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngo Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke ele Constitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla uthonisa udaba lwebandla le MDCT lwelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
EleZimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kube sokumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokhela i-MDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. Umalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likamonzora uSpeaker Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizakuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elive lawa amandla ukuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi ikomishini ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale lephalamende amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo, idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
Himself as an expert basically was meant to appear himself and not to be legally.
balaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamaqwetha.
Kolunye udaba, umlobolo Dumo uThithi Dangaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni awenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idalele High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo lizakwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Nkomo utshele intatheli izindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulu lelizwe. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcwethi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqoqo ye kusoba ukuthi ubheke imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali iyephepha kodwa iselulenjini. So now usunikwa i-token elibambane le-digital currency vele kuyakhantena akutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide kakwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esisekelwa igolide njengephepha njengemali yephepha akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isekelwe igolide kungathi vele kungaveli bengasinike ihleke i-bitcoin. So faka isithwala ethukela iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe laleli legolide eliningi kayibambanja kayisekele imali eyephepha legolide akudingi wonke lokhu abakwenzayo ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebelenjini abale internet. Thina internet yethu abantu abaningi laphelizweni futhi abala internet ye-digital currency. Lokho kuyidlala ngabantu zokuphela.
Ye yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzawa le e-gold wallet, le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani kona?
Right. Singaze sinanzelele sokuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction, umsika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Connect kumbe ngiya-transfera nje imali engiyaze ngiyilayo isikhala sami se-bank, ku-bank account yami yiyo engiyihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-eco cash kumbe ngiyatransfera imali yami ese-bank. Le-gold bag le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kutho ukuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana hanje ugqiba kusho ukuthi ngiyahamba ngiyothenga i-token, i-token yakhona sengiyi-transfera sengiyifaka ku-gold bag i-currency. Abantu vele gabala i-currency.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBhilithane lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abrahama Kabasa e-National Heroes Acre. Utshele njalo intatheli izindaba esanda kuvela kweleBhilithane ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli ye-Commonwealth. EleZimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. unuzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla lezana PF uthi umnanga kwa uyishaye ekhaleni
ukhangela ubudlelwane esibelabo leBritain kusukela kusiba lendaba ele reform ngo 2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukunxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizanxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabo esingeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa uMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanye ngazani iCommonwealth la ite lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele kuCommonwealth njalo lelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Umuntu okhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu ngeBritain njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona eBritain ngeRiphabhulikhi le eyadlulayo ekababa umga.
UMnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngaleBrithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi beqoqisane njengeBrithain leZimbabwe ukuthi njengoba siya kukhetho lonyaka kuyi yini okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFadzai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo fakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi into eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivule namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. UMnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili ukwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana ukwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona, bazasazisa in due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene ngabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenze. Lo umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezigwanileyo ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe COVID-19.
Ingozi kade sikhangelene layo ilethwa umkhuhlane we COVID singani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikolweni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo angamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, okwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibila, zange sibe lodubo. And the esikolo hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali side singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi sibile abantwana esikolweni kuli thema. Akufanani ndakwezinye indawo abathi bazixoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesi hayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezizwela kumanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulumisana umlota. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela Joichi Famba esebenzelana nenhlanganiso ezimele abaphila lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe impilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo we-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for...
Iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu.
Uthi umehluko okhona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yatinayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And a mshonga...
Ilotion le ayisiyo lotion nje kuphela, kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kunsaba zelanga.
Isikhwicamfundo ekolitshini elikhulu le-Yunivesithi yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what they're actually importing from
us. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza i-market testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fungai Pacha olesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje njalo iningi labo bengelami imisebenzi kusiya ngenkethabe chaive abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamachuma amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe ubikwa kulabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamachumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu yedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 elesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okunabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakala ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuchiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazukulu bami emabhawa noma emagrosa lapha banatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuchiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuchiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda imiganu, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudu wami labo bangu-8 labo bachiywa ngabazali. So angila plani ukuthi ngibathilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, bengicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngingangenela ukuthi sihlole ukuphila kahle. Lezi zinto esizidingisayo ngibe zingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebelele North silelani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla echiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa arutshwana kabuyika ngakho njengakudala. Kathesi hayi kulutshwana sibo sinsikhathi bayabuya kwesinsikhathi kababuyi. Kwesinsikhathi hayi siyabathola dathi siyazuza khonokho esiphila ngakho. Nokuthi ungazuza ukuyimadla nani khonokho uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadari yabazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende iqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola amachumi amabili amadola emelika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungcwe singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise uku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imakethi engcono than lapha kithi ezweni.
Abogajwa lwe Zimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe COVID-19 luqhamuka. Inani lezethekeli lehla okuphezulu kwamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogajwa lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Ngiyaxolele bafowethu, kambe lami ngumculi. Angiculi legqoma, angiculi lekwayito, bongiculi umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza loMandlela uSikhobokhobo. UMandlela uSikhobokhobo ngihlalelayo ngo-2017, mina bengivele nguVictrice yaqoba ngisebenza lwe-Desire. Kukanti ngivele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema kutheatre emakhosi labo khonta imhlanga ngibabankuruma kutheatre. From there bengise Mntombini Zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isiqhoko esishe sidala silala
siculi mbube
from the sweet soothing voices of the
bantwana bancane.
You are taken back to the world of our forefathers, preserving our
libali
and wondering. Yes,
sicula imbube,
the music that originates from our forefathers and generation to generation. It is still passed the on. Imbube, the a cappella music that had people dance and listen to during ceremonies and in exhibits amongst their thing. Just to mention that, we have heard of Igqomu, Ikwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Imvelaphi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckless of life or any form of obstacle.
Sebenzele Jesu Maramini futhi as a backing vocalist. Kates, I'm working with uMandlela Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke andisoze ngihlabela isicathamiya soda I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a threat.
Sikulimbube, mbube sikulimbube.
Bantwana,
bantwana, bantwana, bantwana.
Mina I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashafuta mangu ngoma traditional drums, la maosho, la maoso. Eish, ngiphose ngi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona khona khona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa ku live talk namhla ke sixoxa ngohambo luka Mongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Sikagqibiki sike sizwe ekade silazo namhlanje. Umthethondaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo Sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.